izizwenezi babo, the constituents babo, iyatsho ukuthi into eminyazo lezo esikhuluma ngazo esingathi ngezi-corruption zivele azifunakali. Njalo nevandla le-ZANU-P F likubeka sobala ukuthi izinto ezinjana izinto ezingavumakaliyo. Yikho linanzelela ukuthi lo mongameli welizwe wakhethwa ukuthi kube likhomishini ekhangela khonokho okuyizinto ongani kulokuthi abantu baphatha izinto ngendlela engayisiyo. So mina angeke ngivumelana nabantu abathi babo le-corruption ngabe ikhulu kakhulu kumbe kakhona obonakalayo okuthi uhulumende ungayivumela. Abantu bangabe bekwenza bechathile bengangabo but uhulumende kube into angeke ayivuma kumbe akuhambelana nayo ngoba vele uhulumende into ma ngayo kuthi khona abantu abaneziebotha.
Kodwa ababotshwayo laba Nkomo abanye bayasola bathi hayi ngabantu kazana nje abantu abancane bathi zona ingqungquthela zenkohlakalo zikuhulumende njalo kazibanjwa. Yebo sesike sabona kubotshwa abezombusazwe lapha lalaphaya. Kodwa abanye bathi hayi labo ngabantu nje ababe bephoxane lomnankagwa njalo kaningi bayabotshwa nje uze kuthiwa icala seliphelile.
Abantu abanjalo ababuyisandi babe lokufakazi ngoba isikhathi esiningi kalisho ukuthi umuntu lo ucorrupt, umuntu lo utshontshile, umuntu lo wenzelaaloko akabotshwe. Kodwa kuyukuthi kuyizondo okunye wangikhona kuyindlela ukuthi abanye abantu babe beyindlela ukuthi babe futhi bakuhamba nje uhulumende khona.
Ngokubona kwakho Nkomo, ungathi uhulumende wenza konke afanele ukuthi akwenze yini? Kumbe kukhona lapho kusilelayo ongaxwayisa khona ukuthi akubambe?
Ngibona amapholisa labanye abaqondisa esigundane lokuthi corruption zihambela phezulu ukuthi zibambe abantu abaphambanisa umthetho.